Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuNkwenkwezi 2021 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu lonke sikakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo yikuthi impila kahle yethu ye eqakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu.
Ikhansili yakoBulawayo ikhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kuleli dolobho lilokhe liphansi.
Sesitedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhilida bengabakhonapha. Izinto zonke sibone izizinhle kakhulu besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama nurses cottages
abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha iclinic ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulomango. I-High Court kusasa izahluza udaba lwamagqwetha aphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice uLuk Malava ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umsekeli kamphathintambo walo uDokotela John Mangwiro namuhla uqhube umhlangano esigodini lapho achasise khona ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kanye lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Izolo uDokotela Mangwiro ubhotabhote edolobheni lakoBulawayo ehlola isibhedlela se-Ekusileni lapho aveze khona ukuthi uhulumende uzasungula inhlelo zokuhuga abongi ukuze bengatshiyi umsebenzi ezigoqela ezokubaphathisa ukuthenga izindlu lezimota. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yakoBulawayo uNkosikazi Sinikiwe Mutanda uthi kuyadanisa ukuthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 liphansi kuleli dolobho. Umutanda utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela izisebenzi ziyasilela ezibhedlela koBulawayo ngoba zisiya kwamanye amazwe.
I think i-health committee esibelayo besikhuluma ngakho khona lokhu ukuthi sesine challenge yokuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics yethu i-staff sakhona sesisincane oso kubangela ukuthi abantu sebethatha isikhathi eside bese clinic, like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eclinic aze ayephuma even emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sakhona sesisindutshwane sibili sikukhanyelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho bewuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo.
Okay, abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi nothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe because laye sikhuluma ngomuntu nje. kungaba kusestone group kungaba kuma local clinics kungaba ngathi istaff sesisindishana la doctors bonke sokubundishana we might get like usizo laphana lalaphana but vele kakusasebenzeki I think we have any meeting abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi sibuye sizoncedisa but in terms of umsebenzi wokongikazi kuyabe kungavumi khona lokho
kuyini njalo okunye la kukhulumayo ukomiti yenu kweziphathelane le mpilakahle
okunye ngathi sikhulume ngakho it's about indaba ye yokuyahlaba injection ethile ye-COVID kathesi nje ngathi ama-statistics ethu i-second dosage ibisesephansi nje kancane abantu bebengaka sukumeli phezulu ukuthi bayehlala.
Ye kodwa lokho libakhuthaza.
Ye abantu lokho sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlala ngoba into esikhangelane nayo ukuthi impila kahle yethu ye eqhakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa besikhuluma ngempilo kahle because we are saying ukuthi i-first dose it was about 54,213. But now, sikhayelele ukuthi kuhlabe abantu only 12,409. And 52% being female, 48% being male. Kuye kwaba ne-challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema-clinics, amakhadi beqalisa ukuyahlaba, amakhadi bokunyela. Okungangokuthi amakhadi kuthe kubuya yona le 50,000, amadosa ngu-50,000. Ngokulamakhadi angange 4,000 kuphela akade yenzela abantu but sithole indaba ezinje zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade silela okungangokuthi abantu bona laba abaqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo
Lo ngunkosikazi Sinikiwe Mutanda, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kumasipala wakoBulawayo. Kusenjalo, kulabantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo njalo akekho obhubhileyo. Asebephethwe yilo mkhuhlane bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezifika phose yamatshumi amane 38,466. Asebebhubhile bayinkulungwane elengxenye 1,579. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797. Abafundi abaqhuba izifundo ze-Masters in Public Policy eLupane State University babele thuba lokuhlangana lomsekeli kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo bexoxisana ngendaba ezithile eziphathelane lezemali intuthuko yomnotho welizwe kanye lemithetho elawula ukuthi alwa kwemali elizweni kubika uAnastasia Ndlovu
Lomhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow obulawayo uqoqwe ngabe college yeLupane State University emanyeni lenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen in Leadership Development iWild abenza izifundo zeMasters in Public Policy eLupane baveze injabulo enkulu yokukhulumisana losibalukhulu webhanga lesizwe bethi kuzakwenza ukufunda kwabo kube lula kubalolonge ukuba zingcwethi kweziphathelane lokucebisa ngesimo somnotho weZimbabwe langokuthi abantu bengatshala imali kuyiphi imisebenzi engabalethela inzuzo omunye wabafundi ongene lomhlangano umnumzana Njabulo Moyo ofundela iMasters in Public Policy uthi lomhlangano ubavule amehlo okunengi
ngibone ngandi uhlelo oluhle ngoba liyazivumela ukuthi sixoxisane lalaba abadala imithetho ekhangelane nomnotho welizwe so kuba lula ukuthi uzizwele mathupha kuvela kiwo
umqeqe umqeqeshi wecollege yeLupane State University obesemhlanganweni wanamuhla uDokotela Gordon Moyo uthi ukuza kukamlambo kuncede abafundi ngoba uphendule imibuzo eminingi akadebelayo.
Sihambe kuhle kakhulu ngoba sesikhuluma ngama-investments ukuthi ama-companies avela kwamanye amazwe angabuya njani eZimbabwe, wachasisa ukuthi kungani kusehlula ukuthi sithole ama-companies ukuthi abuye elizweni.
Umgcini sihlalo weLupane State University Business Management Department uDokotela Sibongile Manzini laye obesemhlanganweni munye uthi unike ithuba abafundi ukuba bathole ulwazi.
Umhlangano namhlanje ujulile abantu ama-students ethu athole ulwazi olujulile kubaba ku-deputy governor.
Umsekeli webhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchaze ukuba basebenza gadalala ekuboneni ukuba ezomnotho welizwe zima ngenyawo.
Economy ibingamanga kuhle ngenxa ye-inflation nentengo yemali yangaphandle i-exchange rate. Exchange rate inga-depreciate iyangenisa iyakhweza inflation. Inflation ingakhweza ikhweze iliwo ze-depreciation exchange rate. Akuboni khona no kufanele thina njenge-central bank ilandele okuthiwa ngesilungu monetary policy target ukuthi khona sibe le-limit yemali esebantwini ezandleni zabantu ukuze inflation yethu ingakhwela. Sesuke nelisti lelokho inflation yethu siqalisile ukwehla.
IZimbabwe iphakathi kokulungisisa ezomnotho lapho abafundi bethi bafuna ukwenza uphenyo lokudinga ukuthi kuyini okubangela ukuba izwe elinothe kangaka ngezemvelo liswele abantu kumbe amankampani azotshala imali kumbe ukuboleka isizwe imali. Abafundi babonye abenhlanganiso eye-Women in Leadership Development ngokubatholisa ithuba lokuthi baxoxisane lomsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe bethi sebekhangelele ukuhlala besiba lenkulumo ezinje lazo zonke inkokheli zelizwe ukuze kulingisiswe lapho izwe elilahleka khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka esigabeni sesomnene eMathebeleland South abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukunceda abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 abahamba umango omude ukuyadinga usizo lokwelatshwa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umnyaka ka-2013 izakhamizi zasesomnene lezizalwane zakulendawo esezihlala phandle kwelizwe zakubona kufanele ukuthi zakhe iklinika yokuphathisa abahlali balumango. Batshaya izitina, bathenga lesamende, baqala ukwakha iklinika. Ukansela Land Ndebele wasesomnene uchasisa kabanzi ngomsebenzi omkhulu owenziwa izakhamizi.
Sesavumelana lezakhamizi ukuthi sizakhele ikliniki yethu, sesiqedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina, bezilethela izamende, beletha amanzi obhili dabe ngabakhona apha, izinto zonke sibone ezizinhle kakhulu. Besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili, siyakwakha ama-nurses cottages. Thanda ukubonga futhi abakudiaspora bethunganyelwa nguPhangisani Ncube umsebenzi abawenzileyo ngamasamende, ngemali, langokho konke okuningi.
Umnumzana Fios Nkomo ngumsekeli kanobhala jikelele weSomnene Clinic Project. Yena-ke uthi iklinika le isizaphela ukwakhiwa.
Sesile material ekwanayo kuklinika ukuthi singayifulela, fake ama-floors, siyenzele paving emkotweni wethu lo phambi kwekliniki lapha. So kathesi isamende esilayo esifuna ukusebenzisa isile 51 bags only. Sishota nge 200 bags.
Mnumzana Ferguson Spanda ngesinye sezakhamizi ezisebenza emini lobusuku zisakha ikliniki.
Lokhu siqalise ukwakha nje, hayi silokhu esiqhuba. Kukhona siyasilela lapha nalaphana, kodwa hayi kuyahamba. Abangaphandle kwamazwe kubo South Africa sibe balokhu sixhasa, kodwa ke kuqakathekile ukuthi sizabe silokhu sisebenza sisiya phambili.
Labo somabhizinisi besomnene abancedisayo laba kulolu hlelo, Mnumzana Ben Vuka ngomunye wabo.
Sicela bakithi ukuthi sisemsebenzini wekliniki okuzama ukuthi sibe le kliniki pho kulobunzimanyana ukuthi siyiqede. But siyakhala sile ukuthi nxa singancediseka ngoba ikliniki le izasincedisa ikakhulu njengoba sezikuvikele lo mkhuhlane nalo weCovid.
Abantu besemnene bahamba imango emide ukuyadinga usizo lokwelathwa emaklinika akude lalapha abahlala khona. Eseduze ngumango engamakhilomitha adlula lithumi lanhlano. Ugogo Nkosikazi Mpofu uveza injabulo enkulu ngomsebenzi omkhulu oqhutshwa inzalo yalumango.
Besuhamba umango omude nxa ungela mali vele ungaungifika ngenyawo. Sesithwele nzima okumangalisayo, so siyakha iklinika yethu.
Unkosazana Sibazise Ndebele esinye sakhamizi salumango ugcizelela ukuthiwa ngugogo.
Siyasebenza eklinika, sisakha iklinika yethu ukuthi iphele. Silesifiso sokuthi iklinika iphele kodwa izandla zimfitshane ukuthi siyelatshwe eduzane. Sizasincedisa ngokuthi abantwana bathole usizo lokuthola imithi lokwelatshwa labadala eduzane bengahambanga imangoni.
Esinye isizalwane sosomnene esidume kakhulu uDr. Themba Bhule osebenzela kule Australia. Uphathisa kakhulu kunhlelo zalesi sigaba. Umnumzana Los Pampande nguye obekhona emele uDokotela Bhule.
Sibusiswe nguDr. Themba Bhule ngemali efika 1000 amadola emele kuthe ncedise ukuthi izakhamuzi ezizabe zisebenzisa le kliniki kube lamanzi ahlanzekileyo ngokudrila ibhola.
Omunye wabakhokhela uhlelo lolu obona ngokuqondiswa kwalomsebenzi o-coordinator umnumzana KK Sibanda ukutaza uzulu olaleleyo kwamanje lanxa engavele esomnene ukuthi ancedise.
Sikucela kakhulu bakithi kubambisana ukuthi into le iziphutshe ngeke iphutshe singancedisananga. Sidinga uncedo ebantwini bonke abazalwa khona apha esomnene labangazalwa esomnene labangahlobani lathi ngoba iklinika le iyakhelwa umuntu wonke. Akula muntu ozafika lapha ekliniki engatholi uncedo ngoba akazalwa lapha ngoba akahlobananga lo muntu.
Anxa umsebenzi wokwakha iklinika esomnene uke waphazamisa nyakanye ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Igalelo lokuqala ukusebenza ekupheleni kona lo mnyaka ka-2021 abantu balindawo bathi bakubona uqakathekile ukuthi bazenzele inhlelo zabo zentuthuko bengahlaleli izandla laba lende uhulumende ukuthi abasize. Obajabulisayo bathi ukuthi inzalo yalesi sigaba esebenzela kwamanye amazwe ayikhohlwanga lapho edabuka khona. Sibenelisa ukukhulumisana nabasungula lolu hlelo lokwakhiwa kweklinika belethemba lokuthi uzathi luphela kusungule ezinye inhlelo zokuthuthukisa lumango. Ngimela isitudio 7 kuward 18 esomnene gamra ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kulivestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19 kanye lodaba olusegudwini olokwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uJustice Luke Malava ngeminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ibandla lama-Republicans selisuse unkosazana Liz Cheney esikhundleni esiqakathekileyo kudalele House GOP Conference kulandela ukuphikisana kwakhe labasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump othi ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa libandla lama-Democrats. Ucheni uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa nguTrump labamsekelayo abalakho ukululaza elemelika kwezombusazwe. Ufake u-Elise Stefanik esikhundleni sikacheni osekela uTrump. Imithuthandaba yonke kwelemelika yathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo. UTrump ukhanya engani ufuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Kodwa ucheni uthi akumelanga asondele ngitsho lakancane esikhundleni lesingoba kulakho ukubhidliza ilizwe lemelika. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda utshile abantu ababone egcotshwa ukuba ngumongameli izolo ukuthi akumelanga amazwe entshonalanga amtshele ngokuba lo hulumende obalulekileyo ngoba walilela kakhulu ilizwe leli. Amazwe entshonalanga athi uMuseveni weba ukhetho olwenziwa ngozibandlela. Inkampani ethengisela uzulu amafutha ezimota iColonial Pipeline ithi isiqalile ukusebenza kahle kulandela ukuvinjwa kwayo ebulenjini izigangi ezibizwa ngokuthi ngama-hackers. Ithi kuzathatha insuku ezimbalwa ukuba benelise ukuthela amafutha ezimota endaweni ezijiyeneyo. uhulumende uthi abantu kumele bame ukugcina amafutha ezimota ezindlini ngoba udaba lolu solulungiswa. Amalechacha eHamas kule Palestine abika ukuthi uBasen Issa, umkhokheli wabanye babo edolobheni leGaza City labanye abanezikhundla eziphezulu bafile kulandela ukubhonjwa kwabo ngele Israel elithi beliphindisela okwenziwa yiHamas. Ele Israel lithi libulele amalunga eHamas afika ijumi lasithupha 16. Kubikwa ukuba kulabantu bafika amajumi ayisithupha lanhlanu 65 kule Palestine ababulewe ngamabhomba aphoswe ngele Israel. Kulabambalwa ababulewe kwele Israel ngamabhomba aphoswe yiHamas.
Abebandla lezanu PF labe MDC Alliance behlukene ngemibono phezu kodaba lokuqheliswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhlaka 15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuyaphumula engamajumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okwenziwe iZANU-PF ibambisane leMDC kaMnumzana Douglas Monzora kuphe uMnangagwa amandla okwengeza ikontilaha kaMalava kanye labanye abahluleli benkantolo eziphezulu ngeminyaka emihlanu. Lokho kusolwa ngabanengi abagoqela abenhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum abamangalele uMnangagwa e-High Court yona ezahluza lolu daba kusasa. Omamangala bathi okwenziwe nguMnangagwa yikwephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuqhubeka kukamalaba semsebenzini kuyinto eyenzelwe ukuthi abongwe ngesinqumo aphuma la se-Supreme Court, e-Constitutional Court esokuthi athi yena uMnangagwa winile ukhetho. So sokuyindlela ambonga ngayo ukuthi usemfake esihlalweni okweminyaka emihlanu, yikho laye-ke semngezelelele ngeminyaka emihlanu. Ngoba isisekelo asikuvumi ukuthi umuntu oleminyaka engamathumi ayisikhombisa aqhubeke engujaji kabe kumele ukuthi-ke ayengene abanye. Lo mthetho welizwe nje generally nje abantu ba-retire umuntu ele-65 years okuphuzileyo ku-retire le-65 be-retire le-70 kawudlula siya phambili. Lokhu-ke abakwenzileyo ukuganga nje ukubonga umuntu layo wakhipha isibongo sakhe esabancedayo ukuthi bahlale-ke besebosweni asonto eqondileyo kakhulu.
Babugawule nansi indaba.
Malaba kangenanga laphana ngokuthi wayengene ngokuthi wadojwa nje kuphela, hhayi. Umalaba wangena ngokuthi kuma-interviews ukuba ngu-Chief Justice wedlula bonke, wenza kuhle ukwedlula bonke, wapasa i-interview yakhe. Ngokunjalo watshengisa ukuthi uvele umsebenzi wana uyawenelisa. Kusuka lapho kwaba le ndaba leyaneya yokuthi yahamba i-Supreme Court bayicubungula uMalaba waba nguye ethulisa impumela yakhona. Ngingathi mina ikukugcwalisa ukwenelisa umsebenzi wokusenzwa ngomalaba. Ukuthi umalaba bathi bona sebesemakoti ngale babesithi sifuna ama V11 forms yikukala ondlovu abakhala ngapho ukuthi wathi ufuna i-primary evidence yikwaye kufuna kona kwani uMalaba. UMalaba wayetshengisa ubungcishi bake ngokwazi umsebenzi. Amakhoti la amele be labantu abakwanisa umsebenzi yabo uMalaba. Ngibona uMalaba laye edeserve ukuthi hhayi kafakele i-5 years zakhe leza donse phela futhi i-5 years zakhe ezifeleyo. Njalo uMalaba ngumuntu wesintwini wakithi Ndlovu. Yazi mina ngiyamthanda kakhulu uNdodalwana ngoba umuntu wakithi esintwini. Izolo lokhu isikhundla kakazibanjwa yiwajakhe esihloneni lana. Kade singowakithi asimfakamiseni owakithi. Kangela amadoda akithi amajaka akithi omathoni sukuthi bawutshanjani umsebenzi ojaji omathoni. Nayaziqhenya kakhulu ngawo amajaka akithi la.
Baba Ndlovu, ngiphenduke kuwe. Siyazi ukuthi kusasa kulodaba oluzahluzwa emthethweni laba we-High Court. Lapho ave Zimbabwe Human Rights NGO Forum abaphikisa khona udaba lokwengezwa kwe-contract kamalaba lolu ubona izala nkomoni konapho
leyo njengoba sisemthethwandaba sizalindela ukuthi umthethwandaba utsho ukuthi okuyikho yikuphi kodwa-ke engifuna ukukugcizelela ubaba uGawule umkhwenyana wami uxubha eginya wayengumsekeli kamgcine sihlalo we-Co-Park kubhalwa isisekelo isisekelo sathi ukuthi ungakwanisa 70 years ungujaji retire ungaqhubeki usiya phambili njalo jaji khethwa ngabantu ungena kwi-interview uma ngabe i-5 years lezi azifakele ngumnandi agwakathesi kazange angene kwi-interview nethu i-interview yakhe iphelile ngoxa-15 May sokusiya phambili sokuyiligala sekwenza uyathi ukuthi yena abantu yibo ababhala isisekelo lesi manje ku-Aminda-ke lokho kuvele ebantwini na kumbe sokuyintando kahulumende kamnankagwa efuna ukubonga umuntu owamncedisayo ukuthi athi unqobile yebo kambe ukhuluma ngokuthi ngumthintweni mina ngithanda ukuthi umuntu kangene umsebenzi ngokwenelisa kwakhe esenza kuhle hathi ukuthi ngumsokothile ngobuvela ngaphi umalaba nxa esenza kuhle umsebenzi wakhe le minyaka imvumela ibe yebo kambe yabe vele esikhalangeni kumbe vela ngapho kumele aqhubeke esebenza kodwa iminyaka yakhe isidlulile umalaba sokumele ayise kuleso sikhundla ku-interview yomunye angene ukhulume nge-separation of power lapho kaGawule kambe nxa ye-executive isiyesi-appointa kwi-judiciary isale separation of powers na isiyi-appendix ye-executive i-judiciary yangikhona babe sebekhetha abantu abakwaziyo ukuthi bazazofaka-ke ama-rulings lama-decisions ahambelana labo sokuyinto embi kakhulu sokuphambanise kakhulu isisekelo selizwe akumelanga kube ngaleyo ndlela because isifisa-ke ukuthi udaba lolo luphakekwe emthethandaba kusasa-ke luphumelele kubonakale ukuthi-ke ukungezelela kweminyaka kamalaba akuqondanga kakokho emthethweni lokuamendwa kwesisekelo akuqondanga kakokho emthethweni
Baba Gawule lathi liqeda kusiloba isisekelo samukelwa ngabantu abaningi besibuka kakhulu kodwa sesiguquliwe udaba lokuthi abasekeli bakamongameli labo kumele bakhethwe solwakhitsha umongameli sezikhethela abaningi bathi ludaba lwe-ZANU-PF lapha lizama ukuncedisa ubaba uMnangagwa ukuthi agogodlele embusweni lithini ngalokho
mina angivumelani lakho lokho Nkomo ngoba ngani into yokhona lapha yikuthi uMnangagwa ungabantu ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnangagwa abuse amandla uwathethe ebantwini uMnangagwa vele umele ebe lamandla ngoba engaswela amandla ebusa uMnangagwa nguye omele abantu noma ngoku upresident amandla uyadinga ekubuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engalamandla uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe usho ukuthi nxa sokusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngapha amandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe umongameli umele ebe lamandla ukuthi abesakwenzilokhu amandla uyadinga
uMnumzana Belief Gawule ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku-short wave.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abekansili yakobulawayo bakhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 liqhubeka liphansi. Abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele-South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulumango. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.